America iya ngokuthi kuminjani kuwe nje iba mnandi bebuhlungu depending on ukuthi kuminjani empilweni yakho kwabanye abimnandi mhlawumbe sikhangele kakhulu kwezemoto kwabanye abimnandi ngoba belazi imboli zabo mhlawumbe ibe buhlungu ekutheni nxa imoli ingekho isekhaya kuba buhlungu ke lapho lanxa ula imoli yakho lapha of course ngingatsho ngithi kuyabe kubuhlungu ngoba nxa ukhangele okwenzakala ekhaya ngale obathile ekhaya kuyabe kubuhlungu kibo angithiyabona yona ngibisi sibanhle ekutheni isisivula amehlo ukuthi sibone okungaphandle mhlawumbe kuzafika i-opportunity ukuthi yokuthi lokho esikubonayo siku-implemente kithi le khaya for instance ngingatsho njalo ngamafitshane
okokuthi uyazibona ubuyela ekhaya komunye umnyaka
komunye iminyaka ekhaya kusekhaya ngiyazibona ngibuyela lama ekhaya ngoba ekhaya nxa kungalunga akula muntu ongafuna ukuhlala lapha e-America kukahle kurayithi konke kodwa kwabaningi ekusebenzeni lapha kuba buhlungu i-America yona ngwayo ingakhangela kahle ukustrashwa kwayo iyafana kuyafana nokuthi izigcile ezingafakwanga ezingekho ngemva kwamabhanzi esingathi i-civilized slavery uphilele nje ukusebenza uphilele ukubhadela amabhili uphilele ukusacrificela abasekhaya so uyayibona nje into engiyishoyo baba
hayi ngiyayibona kakhulu manje nxa wena ukhangele khonoko okuthoyo okwenzakala ekhaya ubona ungani kungaqedwa njani
kahle kahle kufuneka inkokhelo ezintsha ngingakubeka njalo kufuneka a completely new mindset abantu abazasikhokhela abangekho kulaba ababusayo manje mhlawumbe kungasiza kakhulu ngikhangele kakhulu engxenyeni njengoba ngithilo ebantwini abangaphandle mina sengibone ngani abantu abangasiza ngabantu abangaphandle asebebonile izinto zisenzeka abantu abazabuya with a new approach onjalo ukuthi asithi simthole umkhokhelo njengoba ngitsho ongekho kulaba abakhona phakathi ozakhangela ukuthi okay lapha sesifuna ukulungisa iZimbabwe into yokuqala ngiqalele ukutheli into yokuqala kube ukuthi njengoba uyabe ngumuntu ongekho kusystem uzabe khangela izinto ezikhona kusystem azireverse ngiqalele kunje ukutheli iZimbabwe yona ngwayo singayikhangela inothile inotho yethu isezandleni zabantu abalutshwayo maybe i-approach yami ingaba aggressive but abanye bengavumelana layo mhlawumbe angazi ekutheni nxa ungumbusi ukuthi izinto zilunge lapha ekhaya okokuqala kumele sithathe i-wealth yonke kulaba bantu singabatshiyela sibatshiyela khona abahuquli zenotho sithathe sifake engingathi kuma-government coffers sibisele inotho elizweni umuntu how can somebody be richer than the nation into engizama ukuyitsho kumele sithathe umnotho wonke siwubisele elizweni sibe sesiqalisa ukubuilda from there ngibone ngani ingaba yi-approach yokuqala konke lokho kunye kuza line up imisebenzi ama-factory njengoba sasindakho konke ukuthi ziyathunga kuthinithini konke lokhu akuzalandela sibe yi-manufacturing nation nxa ilizwe lona walo selinothile umnotho welizwe usezandleni zabalutshwane which is not okay nxa kufika lelo langa ngiyabona abantu abaningi bebuyela ekhaya ngoba ukuphila esikuphila emazweni ngama-sacrifices kubuhlungu angeke ukudifayinela omunye umuntu ongekho kikho akuzwisise kwesinye isikhathi